Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Kuseni mthwakazo muhle ngolwesithathu mhlaka 14 kumpalakazi 2022 igama ngontungamili Nkomo ezihamba phambili umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usola iMelika ngokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho kanye lokunganxusi yena uMnangagwa emhlanganweni we-US Africa Summit oqale izolo khonapha eMelika njalo oqhubekayo namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi yamukela ngenjabulo inyathelo lebhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. Kwezemidlalo, i-Argentina isingenile kufinali yomncintiswano we-FIFA World Cup ngemva kokubhaxabula i-Croatia. Namhla khona i-France ingqikilana le-Morocco. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba uthi iZimbabwe iphatheke kabi ngenyathelo leMelika lokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho labanye abalobudlelwano lebandla leZANU-PF phambilini komhlangano we-US Africa Summit obizwe ngumongameli waseMelika umnumzana Joe Biden wona uqale izolo eWashington DC. Ushaba nguye omela iZimbabwe emhlanganweni lo ngoba umongameli Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso azifakelwa iMelika imethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umnumzana Shaba uthe njalo baya kusola kakhulu ukunganxuswa kukaMnangagwa nguBiden kulumhlangano. UBiden uhlangana labakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika abedlula amachumi amane ndawonye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngokugxilisa ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe e-Afrika kundaba ezitshiyeneyo ezifana lezamabhizimusi, ukulwisana lokuguquka komkhathi kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kokungena umhlangano obuphatha ezomvikela izolo, uShaba uthe lanxa uhulumende weZimbabwe ethokoza ngokunxuswa kwelizwe okwakuqala emhlanganweni lo, kuyadanisa ukuthi iMelika isuke yaqhelisa izijeziso zayo kusele usuku olulodwa kuphela ukuthi kusungulwe umhlangano kaBiden lo labakhokheli be-Afrika owe-US Africa Summit. Umhlangano lo uyaphambili namuhla njalo ugqitshwa kusasa. Nangu uShaba exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Zimbabwe was soon being invited. This time round, Zimbabwe has been invited for the first time.
IZimbabwe inxuswe kulomhlangano okwakuqala. Siyabonga njalo siyajabula ngalokho.
So what is Zimbabwe going to benefit from this summit?
IZimbabwe izatholani kulomhlangano?
Well, it will benefit by being in a forum where these two continents are. And we will be sharing ideas, views.
Izathola inzuzo ngokuhlala phansi ikhulumisana leMelika. Sisizwa abakucabanga ngathi lathi sibatshela ukuthi sicabangani ngabo njengeMelika.
And then we see that there were some further sanctions that were imposed yesterday.
Sibona njalo ukuthi iMelika yengeze izijeziso.
That's terrible. We are not happy with that. Because you don't invite someone to a happy occasion and then slap someone
Yinto embi kakhulu leyo, kasijabuli ngayo. Awunqusi umuntu emthimbeni omuhle, ubusumfakela izijeziso.
So what can you say to the American comment?
Ngakho uthini kuhulumende weMelika?
I just said we're not happy about it. And I can't say
any
more than that.
Frederick Shaba, ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esemhlanganweni we-US Africa Summit khonapha eWashington DC eMelika. Sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Denmore yo.
Kuyajabulisa kakhulu ukubana iZimbabwe imenyiwe ukuba khona kule US Africa Summit. So kusho ukuthi lokhu kuyakhombisa ukuthi izijeziso ezihlala sizwa ngazo ukuthi ezetheswe ilizwe leZimbabwe. Ya kunjalo ngoba nanku iviziwe ilizwe leZimbabwe ukuthi libe khona kulo mhlangano, umhlangano okhangele ukubana uzokhuluma ngendaba ze-trade lobudlelwane lento ezinjalo. So I think izano ukuthi ihlale itshela abantu ukuthi kulezijeziso against ilizwe leZimbabwe ngamanga lawo ngoba nanku siyabona ukuthi iZimbabwe njengelizwe iliziwe ukuthi ibe khona kulolu hlelo. Esikubonayo ukuthi kulama targeted kulezi jeziso ezikhangelane labantu ama-individuals okuyibona ilizwe le-America elibona bengabantu abacindezelayo izizalwane zeZimbabwe esingathi ama-human rights violations labantu abasekela i-operation yakhona leyo yibo abantu njengoba sibona amanye amazwe arepresentwa ngupresident wabo elethu ngoba kulezi jeziso ezithagethe yena umongameli uMnangagwa. That's why ethumele uShaba ukuthi kube nguye ozorepresenta ilizwe lakithi.
Yena uShaba uyazisola kakhulu lezi zijeziso, uthi kulusizo ukuthi iMelika inxuse iZimbabwe iyandulela umhlangano ngokujezisa indodana kaMnangagwa labanye. Singabona izijeziso lezi ziphazamisa yini imizamo yeZimbabwe leMelika eyokuthi amazwe omabili la avuselele ubudlelwano bawo.
Izijeziso lezi njengoba iAmerika yasho ihlale isitsho nje izijeziso ezikhangelane lama-individuals iAmerika ebona beyibona ama-obstacles ekuthini kube le ntuthuko kweleZimbabwe. I think ubudlelwano buzohlala bukhona ngoba masikhangela enye into iAmerika engibona mina izama uyenza ngale summit ukuthi bazame ukuyinkareja engingathi kukhotha amazwe e-Africa ukuwasondeza eduze kwawo ukwenzela ukuthi angangezeleli ubudlelwano babo leRussia. So siyazi ukuba kule competition phakathi kweRussia le-US ukuthi amazwe e-Africa achuze icele le-US ngoba siyazi abaningi bakhona bathi bale-history leRussia ngoba abanye bathi abanceda during the liberation struggles and balobudlelwano layo. Kodwa i-US ifuna ukuthi ithole support kula mazwe especially manje ngento eyenzakalayo e-Ukraine leRussia ukuthi amazwe la ase-Africa angasayidelani leRussia kule mpi instead yakhetha ukusayidelana le-Ukraine layo i-United States le-NATO.
Ngisho le-China elayo isigxilise ukuba khona kwayo e-Africa lenhlelo ezenza ibambene lamazwe ase-Africa okuyinto engaphathi kuhle iMelika udaba lwe-China le-Russia. Bona abaholi base-Africa alubana uBiden ethe waluvusa lolu daba wathi kasifuni kumbe kasikhululekanga kakhulu ngendlela eliphathisana ngayo lamazwe omabili la. Bona abaholi be-Africa ubona bempendula bethi
I think okwamanje amazwe amaningi e-Africa abaholi abaningi be-Africa bathanda ukusebenzisa udaba lokuthi bona ma-neutral bona bangabangane to amazwe wonke abafuni kubandlulula. So ngibona mina besisho kanjalo ukuthi hayi thina sicela lingasifaki edabeni lokuxabana kwenu lokhu. Thina silithanda lobabili or lobathathu le Russia le China. Esifunayo thina i-development emazweni ethu elikubangayo lina qhubekani ngalalokhu elilwisana ngakho thina singakungeni. I think okuqakathekileyo for United States yikuthi makuwukuthi ba-maintaina i-neutrality leyo yokuthi hayi bona abakhethi cala phakathi kwe-US le-Russia, therefore akumelanga babonakale bephathisana le-Russia wo bencedisana layo kule mpi ezakalayo e-Ukraine. So uma bezohlala be-neutral, well kungaba njalo, kodwa I think i-US yona ingathanda ukufisa ukuthi izwe labo bekondema okwenzakala e-Russia, ngoba impi ephomba ukuqalwa njengomuntu against umuntu oyinocent ongazange ayenze lutho. I think sonke nje abantu isintu asisivumeli ukuthi siphombe ukuthula sithi hayi buright mhlasele noma engakwenzanga lutho. I think ilizwe umhlaba wonke jikelele kumele ukondeme izinto ezifana lalezi esizibona e-Ukraine eziqalwe i-Russia, lapho okungazange kube khona le anything enziwe i-Ukraine osingathi thina yiyo eyenza i-Russia yathatha inyathelo lokuthi iqale impi la.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi yamukele ngenjabulo inyathelo leBhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. IBhilithane yazise ukuthi kusukela mhlaka 1 Nhlolanja ngomnyaka ozayo, iZimbabwe iza kuba ngelinye lamazwe asezwekazi le-Afrika amane alababalisi abazavunyelwa ukudinga amavisa okuyasebenza kulelo lizwe phansi kohlelo lwe-Qualified Teacher Status. Amanye amazwe e-Afrika asefakwe kulolu hlelo okwakuqala abalisa eleGhana, South Africa leNigeria. Amanye amazwe njalo asevunyelwa ndawonye lawe Afrika la ngathi i-Ukraine, Singapore, Jamaica, Hong Kong kanye le-India. Phambilini kwalokho iBhilithane ibivumela kuphela ababalisi abavela eMelika, Canada, New Zealand, Scotland, Northern Ireland, Switzerland, Gibraltar, Australia, lamanye akumanyano we-European Union. Isikhulumeli siyathuza umnumzana Themba kuye Moyo uthi lokhu kuyabathokozisa ngoba kuza kupha ithuba abanye ababalisi beZimbabwe ukuthi bathole iholo elithe xaxa bengathola umsebenzi eBhilithane.
Awuna budlelwano phakathi kwahulumende weZimbabwe nohulumende weBhilithane. Kule ndlela yokuthi umuntu azidingele yena umsebenzi. Ungakhangela umbikolwana umbalisi okhangelele ukuhola imali encane nxa elezinye izinto ezingenelanga ezifuna eBhilithane kuzabe hola isilinganiso esingafika kubo 20,000 pounds. Ngaleyo ndlela sizathola ukuthi nxa kungumbiko olesiqinisweni esihle, baningi ababalisi abazakhangwa i-20,000 pounds nxa beqathanisa le-30,000 RTGS betholwa ngabantu eZimbabwe.
Leyo i-20,000 pounds ngomnyaka kumbe utsho ngenyanga?
i-20,000 pounds ngenyanga nxa be umbiko uchaza. Konoku kuzasiyenza ukuthi sibe lokuhlupheka okukhulu, ikakhulu izikolo vele sikhala ngokuthi kathesi uhulumende nxa ekhuluma ngokuthi uzaqatsha 7,000, shukuthi kulaba abavele sebeqatshiwele abangaqatshwa iningi lizabona kungcono ukuthi liye eBhilithane liyezitholela imali enhle babuye mhlawumbe sekulokungcono abalakho. Ngezinye indlela khonokho kusitshengisa ukuthi uhulumende wethu kanakekeli izisebenzi okukhulu nxa singabuyela endabeni Rwanda. Uhulumende wethu waphendula esegxeka abantu abanjengabo Obed Masaraure, abantu abanjengabo Joe lo Secretary General Educators Union of Zimbabwe esithi ngabantu abalamanga. Kodwa nxa sikhangela kusukisela umnyaka uqalisa kuze kufike lam, umuntu osekhuluma amanga kakhulu nguhulumende ngoba sike saphendisa ukuthi kuseyafika uJune wonke umuntu usebenzisa eZimbabwe esikahulumende sizabe sesiholiwe edola. Uhulumende sekufika lesi sikhathi wathi kalayo edola. Kodwa kathesi nje kungakadluli amalanga amangazi thola uhulumende benikana inkala kada lezimali abazijontileyo besithi ngamaloni o-NTA banikeza ama-40,000, deputy minister bebanikeza ama-350,000, uminista bebanikeza ama-500,000. Ngikhuluma nge-US dollar okuyukuthi imali ikhona kodwa kabafuni ukuthi izisebenzi zinikeze imali. Kulula kibo ukuthi umuntu ahlale eguqile phansi ecela ngoba umuntu enxa esenikeza imali yokuthi ayenze izinto sezazimela kuhle. Nababalisi babathembisa ukuthi bazababhadalela ingane zabo kodwa kuphela ozaba lesiqiniseko sokuthi le-bele kifte nani nani yomntwana. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Indaba ye-Rwanda afuna ukuyifaka egcekeni ngoba engayifaka egcekeni abantu bazaba lolwazi olukhona. Kodwa-ke eBrithani nxa umbiko uvela ibe bedandalaza ukuthi umuntu azibonele azikhethele ukuthi lokhu ngiyakufuna kumba ngikufuna.
Kudaba lwemali lezi zebhonasi elazithembiswayo selizinikiwe yini?
Ibhonasi elayithembiswayo ngifuna ikucacile. Thina njengensebenzi asifuna 540 njengombolole ukuthi nxa sasiyabe sinikeza ibhonasi umbani kumsebenzi kahulumende sasizaba le 1,008 US dollars. Kodwa uhulumende wabuyele emuva waya kuthi umholo wethu asinikeza wona lo i-80,000 RPF ilingana le-87 US dollars.
Umnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ikhokhela ngodaba lokwetheswa kwendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, u-Emmerson Mnangagwa Jr. izijeziso zenotho yiMelika, isithi uphatheke kumsebenzi yenkohlakalo i-corruption. IMelika ijezise njalo unkosikazi kamnumzana Kulakwashe Tagwirei ongusomabhizimusi labanye ababili abalobudlelwano loTagwirei kanye lamakampani abo. Ikroniko ithi idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi selivumelene ukwethula imithetho emibili elawula ukusebenza kwentatheli zindaba ebalisa weZimbabwe Media Commission Amendment Bill kanye lowe Media Practitioners Bill.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, thokazomuhle njani indawo zonke lapho likhona. Lobo ngikuthi ngikhuluma ngobaba lokhuluma ngaba ama-sanctions afakelwe laba bantu babo bezana. Usolani akusolayo ngoba bona bavele basincindezele ngapha. Bafuna ukukhululeka kwezinye indawo thina ngapha besincindezele sibhekile. Bathetha amafemu wonke abantwana bafundisa ukulima abangalwazi ezikolweni. Izinto ziyakhwela emashophu kakula mali ngapha imisebenzi emathebelelini bafaka amashona. Izibhedlela sebefaka abantu babamashona. Kulethwa amamnesi angamashona ukuthi abantu bemathebelelini bafe ngoba vele ababafuni. Bona bafuna ukukhululeka kwamanye amazwe. Akula nto ezenzeke njalo. UNkulunkulu khona umnikazi womhlaba. Labona laba abalifakela ama-sanctions labo babhekile ukuthi lana liyideserve inkululeko ngoba lani lisincindezile. Konke likwenza kithi lakini kuzakwenzeka ngoba lizabona abanye abangena ngeziqwanga emzini yenu lina lingakubona ukuthi emzini yabanye ngapha emathebelelini lingene ngeziqwanga belivunyelwe ngubani ukuthi lizothatha amafemu wonke livale lifake abantu benu ezibhedlela lifake abantu benu lihlale nika abantu izitulo izikhundla abantu abangafani ezingabafanelanga basazotsha kulezi zitulo abahleli kizo basuka bodwa.
Azwan bagit resin debele nusa potizan ya uzutete umkwako awa ubiza nge wrong ten to umkwako lozo uchie mayoveno uzo chia wene mayoveni ingane zako mayoveni na wanya wante mayoveni yi wrong ten izan agupunyo uzanu njesi inji waka ule basa ukufanje upele kwa mbuna wekuruwa wekinsa makanta gachi bazo likuma kota kute agu yanga agu inda agu bazo litwala kupela la pele pele lako na kupela baalisa iya lezi zani nesikati nje lipela mandla nje kutikili ya basewezele sizo zizweze nukutuwa au uka ule ba mkumile kunye zani uruiswa imota uzo izwa nje urusha nganene track ihamba imota yake
Sanbonani, Sanbonani, Studio 7, Palandeli, Nabasakazi bethu abahle, Dungameli wethu, sicela umfundele nami lo mlayezo, ngithi bakwethu siyamuzwa uGawule mayekhuluma lapho ekhuluma indaba yamasola ayi thina njengoZulu waseZimbabwe akusizi lutho inkulumo zabo Gawule ukuthi baphawulani bethini ngoba uGawule sesimthatha nje njengempukani lana eluhlaza egreen ukuthi ungayibona yona une something esuka sinyanyisa so bakithi siyabaza vele uGawule nabochuma bakhuluma le ndaba yamasanctions hayi thina kusasethi lutho nje lezi ndaba yamasanctions ngoba noma ngathiwa awekho vele ayikho into abangasenzela yona futhi kwawona nama-sanctions ngoba afakwa yibo bona othuma babeqeda bebecasha ngesithupha kungasizi lutho so bakithi ayikho into enjani nje ngamanga kuphela into abayenzayo bayazi khona uba belokhu beyeba nje betshontsha izimali benzani
ngibingelele kustudio 7 kubasakazi kanye nabalaleli bonke be-studio 7 linjani kuzindawana zonke siyabonga bakithi asikeni sizama ukuthi-ke sibonisane iqiniso noma nje kukhona akaliphikisayo iqiniso linjengoba lingijala sazi kumbe baliyele esikolo ukuthi hambani liyofundela ukwala umuntu noma ikhuluma noma kusekuzimele kunjani kodwa singakhohlwa ukuthi phakathi kwakho konke uNkulunkulu ubhekile ukhangele uNkulunkulu ngelinye lamalanga akusalayo uzophendula abantu baseZimbabwe sebehlupheke kakhulu nanku uhamba bethethiswa besenzwa yonke into emazweni angaphandle kwelizwe labo besiyazama impilo konke kwasikwazi ukuthi abantu basekhaya bebandla elikhokhelayo abakuboni ngani kodwa bekukhangele kuyindlela kuphela yokuphikisa ngoba kuthiwa sisakhotha lapha kodwa kuyeza okwenu ukukhotha kuyaphela ngani ngoba kumanje kuyakhulunywa laphayana kuthiwa umntakamnangakwalo mama ubanibani sebemiswe sebetheswe izijeziso ngamazwe afana nabo-America kodwa abantu bezanu-PF bayakuphikisa lokho eqinisweni ake ngibuze kini bantu bezanu-PF engiyazi ukuthi nelithanda ukuphikisa ngeke namhlanje ngelitsho amagama kodwa liyazazi kanti manje kungani nxa kuyikuthi kunjalo kujeziswa abantu abacacayo kahle ukuthi baphuma ngaphansi kwesandla sezanu-PF ngoba naye nalo umntwana kamnangagwa ungaphansi kwesandla sezanu-PF
Studio 7 litshona njani bazali litshona njani lonke nje lisifalele news iNdebele shona sithi uNkulunkulu ngayelikhokhele izikhathi zonke ehloko zami ukhuluma ngoSitwana ngolekuSitwana ngathanda ukukhuluma ngendaba kahulumende wakithi eZimbabwe ukuthi yena shuwa uhulumende wakithi ezanguhulumende onjani shuwa ocabangela abantu bakhe ngani ngabantwana engakhangalela isizwe seZimbabwe esihluphekayo abantu abathwele nzima ngayo mayezathi ama kuzafakela izisebenzi zakhe amasola kubanika imali manje abantu laba baselizweni nobabhekise ngaphi ngoba khanyana obhasupa abantu abasebenza kuye abantu laba abahlezela izweni nasezwa kubabhekise kuphi bahluphekayo abantu abahluphekele emakhaya batholi lutho ngitsho babulwazindlala yena owakhe unika abantu abanemali imali lo hulumende wezimbabwe uyisimange esikhulu kakhulu lo isimange inkala kathi angikwalotho unkulunkulu shuwa engakaboni shuwa inhlupheko esiyihlupheka kulelana lizwe shuwa kumbe ukukhala kuthi kuzaze kuyefika ngaphi lo hulumende asohulumende wabantu nguhulumende wabantu bakhe
wana ba kusha bonke not abantu base Zimbabwe azohulumanda abantu base Zimbabwe izibuza kwinto ukuthi bona abantu bona ba support izano ukuthi bakwanele kahle kahle nje makhanda babone nje ukuthi umumo wakithi umi njani inhlupheko yokulelana lizwe injani mina ke be busy be support uhulumende
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zemithethwandaba yakwele Malawi okuqale ngomvulo sokuphazamise ukuthethwa kwamacala. Izisebenzi lezi zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungaphathwa kuhle ngumqatshi wazo. I-Reuters yona ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abangamashumi amahlanu 50 kwele DRC. Umonakalo lo wenzakale ngomvulo duzane lesigodlo salelo lizwe iKinshasa. Kwezemidlalo, umdlali odumileyo uLionel Messi leqembu lakhe leArgentina sebengene kufinali yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokubhaxabula iCroatia nge-3-0 izolo. Namhla khona iqembu leFrance eliyilo eliphethe inkezo kwamanje lizancikilana leMorocco, okuyilo lodwa iqembu leAfrika elilokhe likhona kulimidlalo. Iqembu lizanqoba phakathi kwamabili la yilo elizanqikilana nale Argentina kufinal mhlaka 18. Sixoxele intathele zemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Sitamhlophe kwa-Argentina lapha sebona sinqobile singenele kufinal and uMessi ngathi khona ukuthi la ayitholele inkezo nje yabona behahabele ikarrera yakhe yonke siyazi ukuthi nje last World Cup yakhe le and indlela abadlale ngayo etshengisele ukuthi kungagcina benqobile. Umdlalo iCroatia ibidlala laphana kodwa I think it was a matter of isikolani Argentina coach ngoyotshe ama-tactics lapha kuthi ngibona bayekele bona babuye bona basihlalele bayenza ngani hhayi bayehluleka bese bebatshaya nge-counter ya and basebenzele abona amagoli awana-2 okuqala bekuyi-counter leaders yayi-penalty yokuqala etshaya ngumessi esibikileyanayo bekungama-counter I think it was a matter of tactics nje kuthi Argentina ikhulele iCroatia 2 goals ihle yabademoralize nje ngoba nzima ukuthi bebeback ngoba i-Argentina ebengalidlali lokhu yena ukuthi hhayi yalidlala kuhle ibhora labo kodwa sita back bathi hhayi mana sitshaye nini ngani nge-counter attack hhayi sitamhlophe kwa-Argentina.
IMorocco leFrance zona ubona zidlala njani kusasa?
Morocco leFrance laphana ntunga hayi kuyabe kunzima kuyabe kunzima. IMorocco iFrance ayidlala ngohle nje idlala lingiyenhloba nje yanqoba ayisiyo game yabo esiyaziyo ayisiyo game yabo esesiyikhangelele wakhangela nje umbatho wadlala ngohle kodwa amaplayer came to the party they managed IMorocco nayo idifference yayo defense ayibophile ibophile so iFrance ingabuzisa nje yeyo kubona ukuthi yabalawo ama-tactics angana ahlakaniphile bengatsha ngoba iMorocco very disciplined udifense yayo but France is also a very good side and ombape bengabuya nje kulilanga lawo they can come to the party bazotshengisa nje ukuthi bona bangoba IMorocco umelangilale kanye igame enzima elistage nje angeke utsho ukuthi yiphi engango ungakhangela indlela amagame lawa impumela esiphume ngayo from ekuqaliseni kunzima utsho nje ukuthi IMorocco ngakwini ibona sikunefinal. IMorocco they believe in themselves yikho I think okwenze kubaze wafika lapho because of self-belief they believe they can go to it and that's what makes them very dangerous.
yiko ungayenza ukuthi bango.
UJafet Ngwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na mina lani asveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololo kwana wamatuka nduna litshone kuhle isihlobo zami.